Kwakuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyaxolisa abasakazini, sengaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kubo bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunonsinywe elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamba emazweni uyale nale koze kube nini kati angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu bebu understand. Siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile vele akula lutho esingalutho akakhulula abantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono uma ngabe kuthi kuyehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke wonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzokuloku ugijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impuphu uyithole sikhuphukile uthi kuthukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke. Isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini. Esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebheleleni babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line. Kabayekele abantu bemathebheleleni bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona.
Sadibona basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo kwandolwani ekulilima West Plant. Ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe. Yazi umbusazwe lo unzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa. So kangangokuthi khona iphuthe lilapha ngizame ukuthi ihlangane lezapha. Akukhulule khonapho. Okwesibili igugurawundi. Lezi zinto lezi ziyabulalelizwe anthili nje kuze kulungiswe leyo ndaba. Ayikho into ezilunga ngoba izanu ayingeke ize inike i-MDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona. So kathethi sekusifa labantwana abangazi lutho abazalwa yi-generation entsha, izikolo kazivulwa, abantwana ifundi phansi, konke nje kumotshakele. Kodwa inkinga nje lokhu sibhoda indaba ekhona, indaba iphakathi kwezaphu lezanu egugurawundi. Kuphele nje kona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la i-MDC njengoba isiyala ukungena kupholadi ohlala kunjalo kufika amavoti bariphe kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanjani impilo esizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu. Ngiyabonga basakazi, siyabonga ngohlelo lwenu.
Ngizama ukuthumela imeseji leyo ngoba ngizamile ukuthi ngingibhale. Iproblem yami isekuthi ekhezi kule problem yokuthi amagesi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho. Kati amagesi ngayekhona iwasebenzisa ukuthi enze iimpompi zakhona zisebenze. So for 3 months amagesi engekho abantu abalamanzi. Abantu badubeka bahamba besiya kukho ezibhoraneni ezikhatshana. Kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bahamba ngobantu bemakhaya vele bajwayele. But into yobuhlungu yangikhona yokuthi abantu bekhansel lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bathelele amanzi angekho. asibo mhlozini bona lo wasiko udlela abantu izimali zabo xa bethi bazama ukuthi babuze babethusela bathi hayi unxa ufuna uyekela ungayekela kodwa uzabuya ukuthi uba nesikweleti manje ngayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwafuna uzakwenza ukuthi ube nesikweleti hayi into yangibona emila ngizwayo engikhathaza kakhulu so hhayi angazi ngingazama ukuthi licingisise indaba yangikhona ngaleyo inqele ngakhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni yokhesi inqeibe ngalitshela la ukuthi uhamba njani ukuloko ngithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina abantu ekhaya yabe kunabantu badala abangasebenzi wena mina engiyabenzekeza emine yabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba beyigebha besiyakugangatshana khonale izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona ihanxa iphela kule mitha ethi ibhadala angikuboni ukuthi into yangikhona i-right yona mina ake licingisise ngabonga nxa lingayikhangela lidiscasse thank you bye.